sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 Mbimbitho 2021 ngupractitioner Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
Muhati ube khona emhlanganweni we Politics Bureau namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi indaba kaMuhati inkulu kwedlula lokhu esikutshelwayo. Ngicabangela ukuthi kukhona ukungazwani phakathi kwezanu PF.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuchiya umsebenzi kukaMnumzana Kembo Muhati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu.
Siyazi ukuthi abantu abaningi abasebenzayo bavele nje kabala bankeni, kabala bank account, bathi ngile madlana encane yasale bank, ngabantu abaphila ngokuthengisa. So bakhathazeke kakhulu abantu enyakeni, bakhathazeke kakhulu okubuhlungu kakhulu. Sikhangele ukuthi khona kuqhubeke kunjalo ukuthi impilo zabantu.
Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla lokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa izikhondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe. Sokuhlatshwe inkulungwane ezingamashumi edlula amabili lahlanu, 25,077. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe. Uhulumende ubika ukubana ngokutshona kosukulwa izolo besokuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi edlula amabili lanhlanu, 25,077. Lokhu lwaqalisayo ngenyanga edluleyo kwanhlolanja. Leli nani likhuphulwe ngabahlatshwe izolo kuphela abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,556 elizweni lonke. Kunje i-COVID-19 isibulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,472 eZimbabwe. Sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lasithupha, 36,148 ababanjwe belegciwane leli elizweni jikelele. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuchiya umsebenzi kaMnumzana Kembo Muhati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu. Ekhuluma kwakuqala ngodaba lukaMuhati owehle esihlalweni ngemva kokuphuma kwendaba zakhe zemacansini labesifazane abaningi abanye babo bengabendileyo, uMnangagwa uncume uMuhati emchaza njengomuntu osebenzele uhulumende ngokuzinikela. uMnangagwa ubekhuluma emhlanganeni wedalela phezulu lezanu PF Politics Bureau eHarare lamhla. Isikhulumeli sezanu PF uMnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba umhlangano ungakaqali ukubana uMuhati kasoze asuke esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli webandla. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Mbonisi Kumbo.
Bengibukele lami kusenzakala konke lokho amalangeni adluleyo kuzofika ekutheni uMuhati aresign achiye umsebenzi. I-Politics Bureau meeting ezani ithe ingena namhlanje, uMnangagwa wahle wathi bayamukela i-resignation letter kaMuhati, okuyinto engazange isimangalise thina kangako ngoba ngicabanga ukuthi kukhona abakuhlelileyo bakulungisa bakuvumelana njengoba uMuhati ube khona emhlanganweni we Politics Bureau namhlanje. ngiyakholwa ukuthi indaba kaMohadi inkulu kwedlula lokhu esikutshelwayo. Ngicabangela ukuthi kukhona ukungazwani phakathi kweZANU-PF kulabanye abade besebenzisa indlela ezingcolileyo ukuthi bathole i-information kuMohadi besenzela ukumdiliza. Kahle kahle ngokubona kwami ngicabangela ukuthi abantu laba bebenga-undermine uMohadi kodwa bebe-undermine yena ngokwakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa. Yikho okwenza ukuthi kuze kufike lapha. Engilethemba ukuthi vele bekungasizo sifiso sabo ukuthi bamise uMohadi, ngoba nxa sikhangela ngendaba yamacala lokho kuthiwa licala elenziwe nguMohadi constitutionally akula bufakazi obekungade bungamenzi ukuthi achiye umsebenzi. Kodwa amacala okubulala abantu uchiwe ngulawo, uMnangagulawo njalo bayakwazi kodwa kabachiye umsebenzi, ukubonisa shobalo ukuthi indaba kaMohadi le ayilani lalokho okwenzakaleyo.
Abanye bathi okwenzakelele kumnumzana Mohadi lokhu kutshengisa ukuba kungaba kulokulwisana kubangwa amandla kubandla leZANU-PF. Ukubona kunjalo na?
Kuzabe kungokokuqala kuyihistory yeZANU-PF since 1980 ukuthi kube lo vice president weZANU-PF ongekho kuhulumeni. Engikucabangelayo ukuthi lo abazamenza abe ngu-vice president welizwe oza replace uMohadi bafuna ukumthathela amandla, bafuna ukuthi angene lapho angabi lamandla amaningi, asebenze kuphela kuhulumende kodwa angabi lamandla amaningi ngoba bengathembani bona ngokwabo. Kuyabonisa sobala ukuthi kulokungathembani okwenzakalayo ebandleni leZANU-PF.
Umnumzana Mbonisi Gumbo ngolela ilungelo likaZulu limuzwe ekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekuBulawayo. Ukuze sihlaziye ukubana abesifazane bona bathini ngokuphathelane lodaba lukaMohadi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lonkosikazi Barbara Danyanyiwa obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazane ku-MDC Alliance.
Bedelela kumbe sithi ube uabuza i-ofisi yakhe njengo-vice president welizwe ehlukuluza omama okwamagcansini. Umuntu ola power, i-political power imele isetshenziswe ukuphathisa abantu kumbe ukuseva abantu, ayimelanga isetshenziswe ukuhlukuluza omama kumbe ukutshontsha kumbe ukuthatha izinto kumbe ukuvayoleta ukwephula amalungelo abantu. International Labour Organization yaphuma le convention ngo-2019, i-convention number 210 esekelwa yi-recommendation, i-convention 190 esekelwa yi-recommendation 209 eyokuthi khona kuqedwe ubudlwangu udlwangu okwamacansini emisebenzini etshiyetshiyeneyo ngenxa yokuthi i-Labour Act kayikukhangelisisi lokhuyana. I-Labour Act ilezikhala kumbe amagesi, yikho ubona abantu abaningi bephuma kiyo bengazange beyenzwe lutho. So i-ILO yaphuma nakhonokho bekhangela ukuthi omama ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke jikelele omama bayahlukuluzwa emsebenzini etshiyetshiyeneyo. Lapha sokukhangela konke yonke ndawo engabizwa kuthiwa yimisebenzi kumbe kungaba yi-informal labantu abantu abathengisayo abaphozeni kungaba kungaphi anywhere lapho kungaba khona okungabizwa kuthiwa kusemsebenzini. I-convention leyi ikhangelela ukuthi i-protecte omama ikakhulu lanxa sikwazi ukuthi bakhona abanye obaba labo abahlukuluzwa ngabanye omama bayabe bele power, but ikakhulu omama yibe sibathola beku-situation yona leyi edanisayo kangaka. So thina siyakwamukela ukuhamba kwakhe lokhu, siyakwamukela singabanye sasifaka i-pressure kumawadi ukuthi kahambe kalufanelanga ukuthi abe sehofisini naleyana ngoba uyahlukuluza omama, yize woman abuser, so kumele a-resign. So ngakho thina siyathaba njengabomama be-MDC bonke abantu abakwenza khona lokhu bamele ba-resign, bamele bahambe sithandekile ngoba sikhathele thina ngabantu abahlala be-abuse omama.
Isikhundla lesi esithiwa ngumnumzana Mohadi ubona ingani kumele sithathwe ngowesifazana yini?
Umbuzo lo othandekile vela umelanga ube khona umnaka kumele abe wazi ukuthi kona igender equality is a right. Kumele abe wazi lapha enza kona ama appointments, kumele abe wazi ukuthi kulabantu abangomama lanxa mina ngingaso umuntu wezano, but nxa sikhangela sikhangela ukuthi kona izano kayela ndaba labo mama. Omama bakhona bezano abafundileyo, bakhona abafaneleyo amahuviso nalana, kodwa zibona ukuthi upresident wakhona akabakhangeli. So uzabona ifaka umuntu ongubaba thina sikhangela ukuthi like afaka abantu abangobomama, ngoba i-gender phela ayiland ayikhangeli ukuthi uvela kuyiphi uluphi uhlangothi politically kumbe uhlala ngapi, kumbe i-gender i-gender. So thina sithi uzano bamele babone ukuthi abantu abangomama bayahlonitshwa.
Lo bekungunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazane ku-MDC Alliance. Limzwe xoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 esebhilithane. Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla yokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ukuze bavunyelwe ukubuyela emsebenzini. Kodwa umnumzana Michael Ndiweni wenhlanganiso yeBulawayo Vendors Traders Association uthi phezu kwalokho uhulumende kuzamele aphathise abakulomsebenzi ngosizo lwemali ukuze benelise ukusungula amabhizimusi abo achabalaliswe yi-lockdown njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Undiweni utsho lokhu kungxoxo ayenze lo Mike Obe we-Studio 7 ethi njalo kumele uhulumende angabajiyi phandle kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela emkhuhlaneni ye-COVID-19 vaccine.
Siyazi ukuthi abantu abaningi abasebenzayo bavele nje kabala bentsheni, kabala bank account ukuthi bangathangile madlana encane yasale bank, ngabantu abaphila ngokuthengisa. So bakhathazeke kakhulu abantu nyakeni, bakhathazeke kakhulu kakhulu okubuhlungu kakhulu. Sikhangele ukuthi funa kuqhubeke kunjalo ukuthi impilo zabantu ngcono ziphephe, abantu bafakwe phambili ekulwiseni umkhuhlane lo kakhulu. Nxa kuzoba ne-package ezabuya kumbe usizo lukhona abantu abaluthole, ngoba abanye vele kathesi sekusethileyabona ukuthi bavule bayithengisa basela lutho. So uhulumende kabise that i-package yokuthi at least ivale izikhala ezizakeleyo nge-lockdown naleyi ebesikuyo sukusela ngo-January kuzokufike namhlanje.
Ndiweni, elizweni sekule Jackson elivikela i-COVID-19 lele le-Sinopharm elavela kwele-China, siyabona phela uhulumende yena ekhuthaza abantu ukuthi balithathe ngenxa yokuthi bathi bafisa ukuthi ngesingizi bathi yi-herd immunity. Abantu abaningi bangalithatha leli Jackson kusho ukuthi kulabantu abalutshwane ngempela abazabhubha ngenxa yalo mkhuhlane we-COVID-19. Yini umbono wakho mayelana ngaleli Jackson?
Ijekiseni leli ngomnakano wami mina ngicabanga ukuthi abantu abalemukele, kodwa ngisazi kamhlophe ukuthi kule mbiko eminingi lokungathembi nje ukuthi livela e-China into yokuqala. Abantu bathi China zidinga bazithembi. Kodwa ngomnakano wami mbona ngani yikho esinakho kathesi. Kungcono ngibe 76% protected than to be zero. Asilithatheni, fanele kumqoka kakhulu inkokheli kazibe phambili ekuthatheni i-Jackson leli ukuze abantu balithembe. Ngoba singani sifuqela abantu nasimile inkokheli, abantu bathi bafuna ukubona ngathi ukuthi kuyaphila mba kuphili yini.
Ngifisa ukuthinta udaba mayelana ngolwazi mayelana ngaleli Jackson. Esiyezwa abantu abathiyeneyo bekhuthaza uhulumente ukuthi abe lenhlelo ezithiyeneyo ezijonge ukufundisa uzulu okuthile mayelana ngaleli Jackson. Ubona ngani lokhu kuyinto eqhakathekile na?
Yebo, qhakathekile lana bafundiswe. Wananzela ukuthi even imabona kude nalo i-TV esetshenziswa kwezindawo ayifiki, abantu abayamukela i-radio ayifiki. So kade ukuthi fana uhulumende abe lenhlelo ezingalanda abantu kukhulunywe labo, baboniswe, batshele, babuze imibuzo, baphendule lapho abaphendulwa khona. Ngoba kathesi kule mbiko eminingi ebhodayo kuma-social media, ama-WhatsApp la abantu abayembukelayo ukuthi lingathathi Jackson Lay, uPaul kaSathane, njengoba ngishilo ukuthi abantu bakithi abaningi amakholwa. So ngasakhandekele abantu bahle bebalekele ekhatshana. So-ke ukuthi fana uhulumende abhode ebantwini, ama-roadshows angene ama-reserva, bafundise ama-gatekeepers abantu abakhangele izigaba ukuthi umuntu ongakhulunywa uyalalelwa, bafundise babe lolwazi. Engxenye singabona inani lapha abantu abahlatshwa li-cancer. Kodwa konye umqoka futhi ngoba ukuthi xa ijekiseni libuyile litholwe ngabantu abasebenzayo kakhulu banaba bemkambu ngoba yibo vele abaphethe umkhonomi wethu.
Ndiweni, sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukuthi athathe leli jekiseni ngenxa yokuthi yena ubona ngani kuzafika isikhathi lapho abantu abangakathathi leli jekiseni ngeke bayenelise ukuthola imisebenzi, ngeke bayenelise ukugada imichova. Ukubona njani lokho?
It may sound very bad to say that, but let's put it differently. Say that at my workplace, e ofisini yekhampani yamavenda, bahlatshiwe bonke, mina ngihlatshwanga. Ngasozibathele yini mina mbe ngife baluze mina. So ngicabanga ukuthi mina kuqakathekile ukuthi abantu bayithathe ijekiseni. Of course, ngeke ngani abantu banjwa ngamandla, kodwa kusizani ngobe ukuthi ebhasini 50 abantu bahlatshe 50 bahlatshwanga. Asesingaqalisi phela.
Lo mnumzana Mike Ondiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawa Vendors Traders Association. Limuzwe xoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7 ekubulawayo. Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe nakwamanye amazwe. Esigabeni lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje silethulela unkosikazi Senelisiwe Nyoni Simpson okhokhela iqembu le-$20 movement. Leli liqembu elijonge ukuncedisana ngemali lapho ilunga lifelwe ngowemuli ngokutshayelana $20, $20, yikho ibizwa ngegama lelo. Ngenxa yokuba baningi kuqembu besedlula $200, amalunga wonke engatshaya imali encane engange-$20, ofelweyo ugcina ithola inkulungwane ezine zamadola, $4,000. Asizweni uManyoni echasisa ngaleli qembu elibunjwa ngabeZimbabwe asebehlala eMelika laseCanada.
I-$20 movement le inhlanganiso yethu esayiqalisa ngo-2019 ngeyokuncedana nxa sihlangene lenhlupho ezinjengokufa. Ukufa in particular yiyo into esiyikhavayo. Sabona ukuthi abantu abaningi bathole nzima lapha siyafelwa tshana lekhaya, siswele lokuthi senzeni ukuze sincedisane ekhaya nalapha. So sasisithi singafelwa last minute sesigijima sesitshaya izimali khonapho umuntu ufuna ukugada, ufuna ukuya ekhaya. Izikhathi eziningi abanye babegcina bengasahambanga. So sathi sesicabange khonokho saqalisa ukuthi into leyi singenza njani. Bakithi sibaningi kakhulu la, siyimuli enkulu kakhulu. Singahlanganisa amakhanda ndawonye sikwenze kube yinhlanganiso eqoqiweyo ukuthi inyo wethu engafelwa singancedana njani ukuze senze umsebenzi ube lula.
I-Barrier Society, insurance policy.
I-movement leyi ayisiyo insurance gayisiyo Barrier Society. Sathi siqalisa sile ngqondo yokuthi imali yomgano, ukuthi nxa abantu bengafelwa siyahamba siyebamba izandla sifake imali emganwini. Kodwa imali emganwini kayithenjwa ngoba awukwazi ukuthi bangaki abantu abazabuya befake imali. Kodwa thina sibaningi lapha njengamaZimbabweni, sigcwele ama-state wonke. Singahlangana sindawonye, singayenza iqembu lethu sifike kumbe 300. Umuntu oyedwa echaya i-$20. Sakwenza kuba yinto elula ukuthi kungabi yimali eningi. i-$20 ukuthi noma uzibani uyenelisa ukuyikhipha ngesikhatshana sinceda omunye wethu.
Ngathi ama-Barrier Society abasebenzi ngandlela yini?
Umehluko wethu labo ukuthi thina kasila ma-subscription ngenyanga. Imali yethu siyitshaya kuphela uma sokubhujiwe. So kungahlala inyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu omunye wethu angabhujelwanga, akula mali esiyitshayayo. Kungafiwa kuphela yikho lapho esiyitshaya khona imali. Sile group yethu WhatsApp, yikho lapho esazisana khona nxa kungabotshwa. Iqembu lethu leli lilo president, upresident wakhona yimi.
Umcabango wokuthi libumbe leli qembu wavela ngapi, ngenjongo bani?
Ngabhujelwa ngumna wami ekhaya, and umna wami wagula ngesikhatshana ngesithithiphithi ese-South Africa. Ngaduveka ngathwala nzima ukuze ngingenelise ukuthi umama lathi sihambe khaya ngayenza ama-GoFund ningi. Ngagcina ngenelisile ukukwanisa imali yamatithi. Le nhlanganiso yethu le nxa uyimemba yakhona kuphela ungavele ubone umemezelo wokuthi heyi, omunye wethu sefelo in 3 days. Bese sikholekthile almost abantu bonke babe sebetshayile imali, and ofelweyo wakhona ehle ezuze imali engange-$4,000 from ama-$20.
Yikho-ke nxa umuntu efuna ukuba lilunga wenza njani?
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga laleli qembu bayangithola kunombolo zami zocingo u-616-994-2721. And kumele ngibe specific ama-member ethu esiwathathayo ngalapha kuphela, ayikhona abasekhaya, kodwa izihlobo zabo ezisekhaya zi-covered.
Lo ngunkosikazi Senelisiwe Nyoni Simpson, umkhokeli weqembu le-$20 movement. Sixoxe laye eseMichigan khona lapha kwele Melika. Izizalwane zeZimbabwe zezemukele ngenjabulo exhubeni lokwesaba inyathelo leSouth Africa lokuyekethisa imigoqo ye-COVID-19 lockdown ngesikhathi ingcitshi zisithi liyeza ihlandla lesithathu lokuhlasela kwalo mkhuhlane. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa zithi isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa liviki sokuthi imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwe-coronavirus isiyekethisiwe zindaba ezimnandi ngoba lokhu kuzavula indlela zabo zokuziphilisa kanye lemisebenzi. Ngokutsho kwesimemezelo lesi, isigaba sale imigoqo sisuswe kuhlandla lesithathu saya kuhlandla lakuqala. Lokhu kulandela inhlolisiso etshengise ukuthi kumemetheka kwalo mkhuhlane ngeviki sekwehle kusuka kubantu abangamashumi ayisishiyagalolunye 90,000 kompalakazi kwaya kubantu abazinkulungwane ezilitshumi 10,000. Kulokhu kuyekethiswa kwemigoqo le, ukwenqatshelwa kokuhamba kwabantu sekuqala phakathi kwamabili ebusuku kusiya kuhola lesine ekuseni. Imbuthano layo isivulelwe ukwemukela abantu abalikhulu 100 phakathi kwesakhiwo labangamakhulu amabili lengxenye 250 kwababuthene phandle. Utshwala labo sebuthengiswa santando ngaphandle kuphela ngesikhathi sokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu. Lezi zindaba ezimnandi kwabeZimbabwe ikakhulu abasebenza endaweni zokuphuza amanzi amponjwana la kanye lezokudlela njengoba ukuvala masinyane bekusenza bathole imali encane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo uthi kwabaningi uMangoye ubevele eselala eziko.
Abanye ebesesingasasebenzi kuvaliwe kumankampani ethu sesizobuyela emsebenzini. Abantu abaningi abakithi eZimbabwe basebenza kuma-restaurants. So indawo lezo bese zivaliwe, so kusinika ithemba ukuthi bazokhona ukuthi babuyele nabo bakhona ukuthi basebenze bakhona ukuthumela imindeni yabo ekhaya ukudla nemali.
Kodwa-ke ingcitshi yezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi liyeza elinye ihlandla lesithathu lokuhlasela kwalo mkhuhlane ebusika.
So I think we have to be nimble and realize that until we've got control of the virus, we're going to have to adjust.
Sithemba ukuthi leli hlandla lesithathu lizathi liqala sesihlabe amajekiseni bonke abezimpila kahle.
We've completed our vaccination of the healthcare workers and have got to some of the elderly people's comorbidities.
Le yinto esitshene ngilezalwane zeZimbabwe ezigoqela unkosazana Gugunqube zihlulukelwe.
Sihambe siyosebenzela imuli zethu, yebo kuzosisiza sirecover lapho besiluze khona. Kodwa ke asiyalenini silokho esiqaphele ngoba iCovid isasekhona. Yebo kuyangethusa njalo ukubana manje siya esikhatini somqando and ama cases akhona abamaningi. So mina ngithi asiyalenini silokho sigqoka nini ama mask.
Le yinto egcizelelwa njalo ngumnumzana Abel Khumalo ngemva kokuthi ingcitshi zithi sekungenzeka futhi kuqhamuke olunye uhlobo lwe-coronavirus olehlula la amajekiseni asekhona.
I-wave 3 lay isishayisa ngovalo ngoba kusho ukuthi sizobuyela futhi kuma-lockdown siphinde sibuyele kubo-level 3. So eyi kunzima, sizobhekana nako uma sekufikile. Njengakuxwayisa abantu ukuthi nje siqhubekeni sizigcinile ukuze siphephe kulesi sifo.
Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube, uthi lesi akusiso sikhathi sokukhumula amabhaji, ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi iningi labantu alikahlatshwa amajekiseni okuzivikela.
Asizibambeni, sekeleni ukungenangena izibhedlela ngeke zisiphathe ngendlela eziphatha ngayo abanye abantu, ngoba sesizwile ukuthi kulabantu abakhalakhalayo futhi ezibhedlela ukuya khona nje kuya kufa khona. Asiyekeleni futhi njalo uhamba-hamba sicrossa i-border sisiye ekhaya kumbe sisiza ngapha kwele South Africa ngendlela ezingayisizo, ukuthenga amaphepha ukuthi umuntu usethestile yena engathestanga, ngoba ekugcineni kufanele okokuqala ubezazi wena ukuthi awulawo yini lo mkhuhlane njalo uvikele labo obathandayo.
Okwakhathesele South Africa selilabantu abedlula isigidi lengxenye over 1.5 million asebehlaselwe i-coronavirus, sebe kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 asebefile. Ehlelweni lokuhlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane sebe siyafika amachumi ayisishiyagalombili around 80,000 abezempilakahle asebehlatshiwe. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Kwezemidlalo, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eAfghanistan ngama-wickets alishumi emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-test ofike emaphethelweni namhlanje. Lo mdlalo uqhutshelwe kwele United Arab Emirates. Intatheli lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kapteni weqembu laseZimbabwe uSean Williams udlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leli njengoba eshaya amaruns edlula ikhulu okubizwa kuthiwa yi-century ngabazi umdlalo kakhilikithi. Ekhulume ekupheleni komdlalo uWilliams uveze ukuthokoza okukhulu ngokunqoba kweqembu lakhe.
Ukunqoba kumdlalo we-test ngemva kwensuku ezimbili kuyinto enkulu kakhulu kithi, ngoba sileqembu elisacathulayo elikhalele ukuba likusasa enhle. Njengokutsho kwami, ukunqoba ngemva kwensuku ezimbili kuyinto ejabulisayo, kodwa kuzamile singathabi sedlulisa amalawulo ngoba kusaselomunye umdlalo we-test okumele siwudlale. Ngalokho-ke sizakuthi uhlaba ikhefu kwensuku ezimbili sibe sesibuyela ekuzilolongeni.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Dlakama uthi kuyinto enhle ukubona Williams ekhokhela ngezenzo enkundleni.
USean Williams udlale kakuhle yongene sokungani sokunzima uqembu leZimbabwe, silahlekelwe ke ngama-openers abavulayo ababili, kodwa ke yena wangena wase akhama innings akhe kancane kancane nje waze wafika ku-half-century, wase-convert half-century yakhe eyisa ku-century. Ke okuyinto ekade iyinkinga kakhulu kuZimbabwe kubana-ke ama-batsmen sokumele aqale ku-converta-ke ama-half-century awase kuma-century, yena wenelisa ukukwenza. Okay, kuyinto ejabulisayo njalo ke kubana ke yena njengo-captain ke useza captain Zimbabwe ukuthola i-win ukunqoba away from home ku-test match leyi. Kuyinto ejabulisayo ke kubana hey kusikhathi eside kuzothiwa iZimbabwe inqobile yona i-away from home.
Williams ubuthelela amaruns angu-105 kuhlandla lakuqala elokuba iqembu leZimbabwe litshaya ibhola, njalo nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle okwedlula abanye. Ngokwesithathu kuba Williams abuthelela amaruns edlula ikhulu edlalela iqembu lesizwe, njalo ngokwesibili engukapteni. Lo mdlalo bekumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu, njalo umdlalo wesibili wohlobo lwe-test uzakuba phakathi kwalawo maqembu uzadlalwa mhla zilitshumi kunyanga kaMbimbitho. Ngemva kwalowo mdlalo lawo maqembu azadibana kumidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuchiya umsebenzi wokamnumzana Kembo Mohati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu. Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla lokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe, sokuhlatshwe inkulungwane ezingamashumi edlula amabili lanhlanu 25,077. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.